Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 2 kuMpumfu 2023 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Mi position yethu very clear ukuthi ama elections la omlangagwa bazanga wine ama elections ngalokho asibona ukuthi uyabe addressa njani thina sithi akube lokhetho olutsha.
Ibandla le Citizens Coalition for Change litha malunga alo asedalela eParliament kasoze ahambe eMount Hampden kusasa ngesikhathi umangameli Masomnangagwa esungula inhlelo zedaleleli.
Ilizwe alisuze libe lokulibanjwe e-transform ngenxa yokuthi kona kulabanye abantu abafuna ukubheva engathi akhona bangamaqanda kumbe bona bangabantu abathini labanye abantu. Sesidlulile entweni ezokhetho.
Abakubandla leZANU-PF bathi kuyamangalisa okwenziwa libandla le-CCC. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uthuthukisa okumangalisayo umnotho wakwele Zimbabwe. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ibandla le Citizens Coalition for Change lithi amalunga alo asedalela eParliamente kasoze ehambe eMount Hampden kusasa ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa esungula inhlelo zedaleleli. Umnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli se-CCC uthi benze isinqumo lesi ngenxa yokuthi ukhetho kalukhutshwanga ngemfanelo eZimbabwe. Umkhwananzi uxoxa ngalolu daba lo Gibbs Dube owe Studio 7.
Mi position yethu very clear ukuthi ama elections la omlangagwa bazanga wine ama elections ngalokho asibona ukuthi uyabe addressa njani thina sithi akube lokhetho olutsha olumgceke oluzatshengisa ilizwe umkhokheli abekhonjwe ngabantu ukuthi uzivane ngengisimfunayo bekhetha ngentando yabo okungela kuwethuselwa okungela kubanjwa ngamandla.
Likutshoni kolokhu ukuthi lingayi edale leParliament?
Kwamanje umnumzana omlangagwa thina asimrecognize njengo mangameli weZimbabwe ngalokho ke uzahamba yena iaddressa imduli yakhe labantu bakhe abaye bekhona bonabo kodwa imessage yabe isihambile ukuthi hayi izindaba yeZimbabwe ayikahlaliseki kumele ilungisiswe sikhangelele isadakhi ukuthi ingenele ilamule kube lokukhulumisana kube le transitional government ezakwenza ukuthi kube lokhetho olusha.
Kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa laba kubadlala eZANU-PF party kodwa liphinde ngokhetho ukuthi lungenziwa kwele Zimbabwe ukhetho soledlule ngakho ke selidumele edlula polina lizamani.
Thina asilali laba kucabangayo lokho ayisiyo ntando yomuntu ukuthi ukhetho lolu lwenziwe. Ukhetho lolu kumele lwenziwe ngenxa yomthetho yeZimbabwe le mthetho yesadakhi le mpumela yama-observers ayekhona elizweni ekhuluma ukuthi hayi ukhetho lokuhambanga kuhle kufuze kwenziwe ukhetho ngendlela eqondileyo.
Kodwa phela nxa abanye bekhangela bathi linangwenu kungazana lenzi konke okumele likwenze lathuma bani kusadakhi khona ngale njengoba ke abantu bengabonakali baye kusadakhi khona le.
Abantu ababe siya kusadakhi akulani lokuthi babonakale kuqakathekileyo ukuthi bahambe imeseji ifike kukhulunyisanwe izinto zakhona zenziwe ayisiyo yonke into eyenziwayo emele ichaywe umphakathi. Okunye kuyenzakala esingaike sikhiwa behind the scenes kusetshenzwa impumela yakhona yeqakathekileyo nxa isiphuma ukuthi hayi kwasetshenzwa kwaphuma lalokhu okubambekayo.
Kodwa nxa sibuyela futhi kudaba lolu lokuthi alihambi edale leParliamente singathi kuzalinceda ngani khonokho baba Mkhwananzi?
Kuzasinceda ngokuthi vele thina sithi khona ukhetho lokuhambanga kuhle lokhu ikutshengisa imeseji kakhulu kumnumzana uMnangagwa ukuthi hayi wena waqilibezela asikurecognize sifuna kube lokhetho olutsha eZimbabwe. Uzabona ukuthi kuzasinceda ngani, uzabona ukuthi kuzahamba njani ngoba thina sithi hayi ukhetho vele kalwenziwanga. Ubaba uMnangagwa yebo ukhona uhlezi kodwa hayi kagcotshwanga ngabantu beZimbabwe okuyikho esifuna ukwenzakala ukuthi kube lokukhethwa komuntu okhethwa nguZulu jikelele weZimbabwe.
Umnumzana Promise Mkhwananzi isikhulumeli se-CCC. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Joseph Chuma okudalela iZANU-PF Central Committee.
Loku kuyabe kutshengisa ubhanqa babo nxa bengabona kufanele ukuthi abahamba bayenza i-swearing in bafunga ukuba ngamalunga edale le-parliament. Kube sokusithi ke sokusiyavula leyo parliament bese besekela ukuhamba. Akula nto ezama imelele bona. Ilizwe alisuze libe lokhu libanjwe e-transom ngenxa yokuthi kona kulabanye abantu abafuna ukubheva engantu akhona bangamaqanda kumbe bona bangabantu abathiyene labanye abantu. Sesidlulile entweni ezokhetho lezokukhankasa sokufika isikhathi sokuthi ngabe kathesi sesenza into zokwakha ilizwe dinga ingqubela phambili yokuthi wonke umuntu athole amela kuthole njalo sishiye ilegacy enhle
ye kodwa ke kwelide bayakhonona bathi phela vele ukhetho alukhutshwanga kuhle njalo lo mongameli bathi ukuthi asuye phela okumeti ngawo esikhundleni lesi so khonokho ke yikho ongazani ukuyahlupha kwelide
babuyelani ke ukuzenza i-swearing in qala iparliament nakuma-councils lapha sibabonile lapha kobulawayo umeya walapha kobulawayo owakhethwa yibo ubaba ukoldan siyambona uyagidima sikuyazama ukubambalabhala lapha ujackson kureyena sesebenza usesukile ekucabangeni ngokokhethu sekhangela ngokuthuthukisa ubulawayo okuyinto enhle esincomayo nxa umuntu esethe wangena esihlalweni akhangele ngokuthuthukisa indawo loko kwabo abasekwenza ukuthi besola kathesi umongameli anti uvela ungangale i-United Nations General Assembly lapha afike khona wemukeleka njalo waze waphiwa le thuba lokufaka ispeech sakhe akutshengisele ukuthi kona umhlaba wonke jikelele usukuvumile ukubana umongameli weZimbabwe ngubaba uMnangagwa pho laba abalokhu befuna ukuphikisa baphikisa bebingaphi ngoba nxa bephikisa phela kumele ngabe ukuthi abasekelwa ngaba yiwo phela o-United Nations labo-sadak labo konke kodwa siyabona abantu bonke sebekuvuma kathesi nje lapha kumpelaviki le edlulileyo sibonile lama-sadak ministers bephuma bethakazelela ama-elections ayizwa lapha ezimbabwe okutshengiseni kona izigaba zonke ziyaphambili ziyahamba ziyavuma sezikhangele ingqobela phambili pho laba abalokhu befuna ukuthi bebeloku bekhala babekhala ngani pho
kutshoni vele khona ukuthi nxa bengafuni ukuthi balalele umongameli lina ngokubona kwenu
yuma ngamahlo ngandlebe nje kuphela njalo kungabantu aba-selfish kakhulu ngoba ngabantu abafuna impumela ezimbili kibo kuphela ekhethweni impumela yokuqala yokuthi kona yibo abanqobileyo esibili babedlebelezele kuphela abavumi ukuthi kona ukhetho lokunqoba lokunqotshwa so abantu abanjalo angazi kona basebenze kanjani ngoba nxa usiye ekhethweni vele ungena ukwazi kona uzanqoba kumbe uzanqotshwa
umnumzana Joseph Chuma okudalele ZANU-PF Central Committee ubexoxa lo Gibbs Dube owe-Studio 7 ekobulawayo. Izizalwane zeZimbabwe ezikhayelele ukuthi inhlanganiso yomanyano wamazwe angezansi ye-Afrika i-SADC izangenela eZimbabwe kulandela ukhetho okuthiwa lugqitshwa ngakuhle. Ibandla eliphikisayo ele-Citizens Coalition for Change elifisa ukuqhutshwa ukhetho kutshalalo lithi lisakhulumisana labakhokheli bamazwe aphansi kwe-SADC ukuthi bangenele. Ekuhlaziyeni lolu daba sixoxele umnumzana Stevenson Dlamini ocubungule ezombusazwe ezimele. Umnumzana Dlamini ngumbalisi wezombusazwe e-National University of Science and Technology.
Ngokulandelela imithetho elawulisa i-SADC logatsha okuthiwa yi-Troika yilo ugatsha olukhangela izinto ezihambelana lezombusazwe eziphathelane namalunga e-SADC esingakukhangelela mhlawumbe ukuthi ingenelela njani ingangenela ngokudala ithuba lokuthi laba abangathi abazwani bathole ithuba lokukhulumisana. Yazi abantu abaningi bakhangela ukuthi mhlawumbe i-SADC singalisa kumbe ibutho hatshi mina ngokunanzelela kwamamboni ngaze kufike lapho isigaba esingabanje sanxa ngokunanzelela indlela okukhutsha ngayo ngicabangele ukuthi izaletha ukukhulumisana phakathi kwamandla aphikisayo laleli elibusayo ukuthi kube lokukhulumisana kuthole indlela yokuxazulula
Imithetho ekhona ipha iSADC amandla ukuthi ingabamba ngamandla na iZANU PF nxa engafuni.
Nathi masikhangele ngomthetho weyayo iSADC esikhathi ama-SADC guidelines. Ayinani nokuthi ubani uyafuna ndingafuni, imithetho yabo icacile. Bese kusiba lalokho okuvelayo ukuthi bakhangele ukuthi indlela engabe isenza kube lula kubaluleke ukuthi kuchazulule lokhu yiphi. Ngoba asikho ukuba ngamandla ngazo zonke isikhathi okuchazulula inxaki. Mhlawumbe singangenela kwezomnotho iphambanise mhlawumbe ifake indlela zokuthi izibambe ngamandla abangafuniki ukuqhinisana nabanye ize bakhulumisane. Kodwa layo iZANU PF kumele ibe izivumela layo ukuthi yanelise ukuxoxisana namanye amabandla lawaphilisana.
Sizwe abe-TCC okwesikhathi eside bekhuluma ngokuthi hayi bafuna ukuthi ukhetho lube luqhutshwa kakutsha. Ukubona kuyinto engenzakala nale.
Masilokhu esinanzelela indlela kulokhu kuvela ngayo amathuba akhona ngathi ani mina kunanzelela ami mhlawumbe kungaba lokukhulumisana phakathi kwamabandla lawo mabili kodwa ukuqala kutsha kokhethu ngathi amathuba akhona anipha angathi amathuba akhona ngathi anciphile kodwa ngathi amathuba angathi ayamela ngaba ekukhulumisaneni lokuxoxisaneni kwamabandla omabili ukuze bathole indlela yokuthi kube le ngxoxo naphambili.
Sikhangela lapho ukuthi lokhu kwake kwenzakala ngomnyaka ka-2008 kusiya ku-2009. Nxa kungaba lokukhulumisana kumbe kubunje uhulumende womanyano kungaba into engaphathisana okwesikhathi eside siya phambili njengeZimbabwe.
Ngathi into emqoka ukuthi xa ilizwe libe namabandla angaphathisanayo efika esigabeni sokuthi awelelane kwezinto ezimqoka kuyaletha intuthuko kwezempilo njengoba sakubonayo ngo-2008 ukuthi uhulumende onjalo walethe ukukhuphuka komnotho kodwa sinezazelelo ukuthi kukhona okunengi okwakuvele kukhona okungekhoyo kathesi ongafinyeza amathuba okuthi mhlawumbe ngikhuphule kodwa ukubambana vele mzama kwayo ukubambana kuyaletha ithuba. Ngakho-ke uhulumende wokuxoxisana wokubambisana kungaletha impucuko kwezomnotho.
Lo ngumnumzana Stevenson Dlamini ocubungule zombusazwe ezimele. Umnumzana Dlamini ngumbalisi wezombusazwe eNational University of Science and Technology ubexoxa le Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uyaziqhenya ngokuthuthuka komnotho welizwe olungiswa ngabadabuka eZimbabwe. Kodwa ingcwethi kwezomnotho zithi uMnangagwa ugida eziqhakezela ngoba umnotho welizwe kawuthuthuki ngemfanelo, kubika uNokuthaba Dlamini.
Wethule lamazwi namuhla emhlanganweni weZimbabwe Economic Development Conference eVictoria Falls okubuthene iziphathamandla zikahulumende osomabhizimusi lengcwethi ezihlaziya ezomnotho. Esipha umzekeliso walentuthuko, uMnangagwa uthe kuhulumende wakhe imigwaqo isisakhiwa izifundiswa zakuleli ngentengo ephansi kakhulu. Osekwehlukile lohulumende wayizolo athi wayeletha omanjinela bakwamanye amazwe ukuzokwenza umsebenzi munye. Wengeze esithi Notholo ubuye njalo wakhuliswa lohlelo lweintwasa abalwethulwayo kubalimi bemaphandleni kanye lendlela ezehlukeneyo zokulima ingqoloyi athi zinceda kakhulu ukulisana lendlala.
We've introduced model of agriculture from Buddha and the Son irrigation in the country now we are with.
Sesasungula indlela zokulima ezintsha ebantwini ngohlelo lwepfumvudza. Savula ama-regations, khuluma kunje silengqoloyi eneleyo ngenzuzo yethu esizenzela yona. Kwezokwakhiwa kufuze sikhuthaze abantwabethu ukuba ngamanjinela, basakhele imigwaqo, amadamu, njalo lokhu sikwenza loba siphakathi kwama-sanctions. Lelizwe liyakhula nxa siqathanisa lamanye kuzwekazi lomhlubulo we-SADC.
Lokhu kufakazwe njalo ngumgcini ncebo kahulumende uMnumzana Mthuli Ncube othi kusukela ngomnyaka ka-2021 eZimbabwe selikhulile landlondlobala kwezomnotho njalo lokhu kusazoqhubeka.
The economy remains on a positive growth trajectory, having recorded GDP growth rate of 8.5%.
Umnotho wethu usaqhubeka ukukhula ngendlela encomekayo. Umnyaka ka-2021 sakhula nge-8.5%, saya ku-6.5% kumnyaka ophelileyo. Uphenyo luthi ilizwe leli likhula kakhulu emhlubulweni weAfrika lakuzwekazi lonke, njalo impawu zikhombisa ukuba sizakhula njalo nge-5.3% ekupheleni komnyaka lo.
Uncube uthi lokhu kudalwa inzuzo yezomnotho wakuleli egoqela ukwenjiwa kwamatshe aligugu lokunye ezokwethekelela ilizwe kumbe i-tourism kanye lozokulima. Kodwa ingcwethi ecubungula ngezomnotho umnumzana Rejoice Ngwenya okunhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions uyakuphikisa lokhu.
Ubufakazi busesikhwameni semali kazulu. Uma singene ezitolo ukudla akuthengeki emakhaya. Ontanga bachubechona bebhotabhota ula msebenzi. Imali yethu yona ama-bond iyaphephuka. Phinde izibhedlela azila mithi, izigulwane ziyabhubha ngenxa yokusilela kwemithi. Imigwaqo ibhilizekile, akula manzi empompini, izitimela akusela emadolobheni, akula mabhasi.
Kumhlangano munye, unkosikazi Rosemary Mpofu oyisiphathamandla senhlanganiso ye-Consumer Council of Zimbabwe wethule ukudana ngezinga izizalwane zakuleli ezingasathembi ngayo uhulumende wazo, esithi ngokwenzeka nyakenye akusela ogcina imali ebhanga. Uthi ingqobe isikunkokheli ukuze lokhu kulungiswe.
They tell you what happened in 2008, which we are all aware of, not once but again in 2018-2019.
Baya kutshela ngokwenzeka ngo-2008, lathi esikwaziyo, kwaphinda njalo ngonyaka ka-2018-19. Kwenzakalani kwabempentsheni? Ngikhuluma ngabazali bethu. Kodwa ukuba sisaqhubeka singakukhonzi lokhu kulungiswe, kasiyindawo njengelizwe.
Umnumzana George Kubamathanga, umabhalane omkhulu ohlangothi lukahulumende olubona ngezimali olwe-Finance, Economic Development and Investment Promotion, utshele umnangagwa ukuba ingcwethi lezi izolo zethule ukuba ilizwe leli ukuze likhule kwezomnotho kufuze liqale ukusebenzisa imali yakuleli i-bond note. Uthi zikhuthaza njalo ukuba uhulumende alwisane lokuthengiswa kwemali ngokungekho emthethweni. Emaphethelweni omhlangano lokusasa kukhangelelwe njalo ukuba kuphunywe lendlela ilizwe leli elingathola inzuzo kulabo abathengisa ngokungekho emthethweni okugoqela otsheketsha. Ngimele iStudio 7 ngise Victoria Falls ngingunokuthaba Dlamini.
Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Ingcwethi ezimbili ezalungisa amajekiseni okwenqabela igcikwane le-COVID-19 sezithole isicoco se-Nobel Prize in Medicine. Abathole isicoco lesi ngosikhucamfundo Kathleen Carrico ose-Sagan University, lo sikhucamfundo Drew Wiseman owe-University of Pennsylvania. Ababili laba balungisa ngesiphangiphangi amajekiseni okwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Lokhu kubikwa abezindaba abe-Reuters. Owayengumongameli wakwele-Melika umnumzana Donald Trump ubesemthethwandaba namuhla e-New York, lapho abhekane khona lamacala okuqamba amanga ngesisindo sempahla alayo ukwenzela ukuthola izikwelede emabhanga. UTrump uthi ubesemthethwandaba ngoba ufuna ukulungisa igama lakhe elingcoliswa ngabantu. Uthethise umtshutshisi omkhulu we-New York unkosazana Leticia James esithi usetshenziswa libandla lama-Democrats. Lokhu kubikwa ngabezindaba abe-Associated Press. Inhlanganiso enceda abantu abalomkhuhlane wezithuthwane isilenhlelo ezimbalwa eziphathelane lokufundisa abezempilakahle kanye lozulu ngomkhuhlane lo. Kubika uMark Peter Ntambe.
I-Epilepsy Support Foundation of Zimbabwe ithi iqhuba inhlelo ezitshetsheneyo ngoba abantu abaningi bengawazika kuhle umkhuhlane wezithuthwane obangelwa yikungami kahle kwemizwa, amathumba lokunye. Unkosikazi Nandi Mpofu kunhlanganiswa le uthi kumele abantu babekwazi ukuba umkhuhlane lo ubangelwa yini ukube bewuzwisise.
Ngoba kuke kwaba lenye indaba esike sayihambela uticha engafuni ukuthi ethi yena akakwanisi ukuthi afundise umntwana ole zithuthwane eklasini yakhe. Okwenza ukuthi umzali wathisa umntwana esikolo.
Umnumzana Taurai Kadzuitu, umqondisi we-Epilepsy Alliance Africa esebenzelana le-Epilepsy Support Foundation Zimbabwe, uthi kulabanye ke abacabanga ukuthi umuntu olomkhuhlane wezithuthwane waloywa. Uthi okwamanje bafundisa uzulu ngalesi sifo.
We want to say to people in general, epilepsy is not caused by witchcraft, but it's a chronic condition caused by
trauma.
Uthi sebelenhlelo ezimbalwa ezokufundisana lozulu ngesifo lesi sezithuthwane.
We have trained 200 village health workers in Simba district where we capacity developed.
Kunje sesafundisa ama village health workers abangu 200 kuZimba.
Unkosikazi Isabel Maphoso lolwazi phezu kwesifo sezithuthwane njalo ephila laso uthi lokhu kuqakathekile kakhulu ngoba kuzafundisa uzulu ukukhangela izibonakaliso ezithile ezikhomba ukuba umuntu ulesifo lesi kumbe hatshe.
Maybe umuntu uyawa or maybe uba kulana abantu silent seizure. Ukuthi umuntu uyakwanisa ukureacta in a way ukuthi ayisazwa uyakwanisa ukuthi labele ukukhuluma kunje khona ungizwe sengikhuluma ngenye into ungayizwisisiyo uphema ukumbona ngisukuma ngiphakamisa isigogo ngihamba.
Uthi isimo sezithuthwane sikabili
le akuthiwa i-convulsion eyokuwa umuntu eqalisa ukuphuma igwebu omunye ngabachemayo abanye ngabayenza iphu omunye ngophumba ukuba le convulsion nje ephuma igwebu bese ufika lomunye umuntu yokuthi uyakwanisa ukuphumba ukuthi engxenye ngiyapheka ngisestofini uphumba ukulala ukasengi maybe sekunamathini estofini.
Unkosikazi Charity Nemakonde olomntwana olezithuthwane uthi abantu abaningi ngabawuzwisisa umkhuhlane lo.
Lokho kutholakala ngoba basesekhona vele abangakaboni abangakakuyamukelizisa.
Uthi kuqakathekile kakhulu ukuthi umuntu olesimo lesi alandele akutshelwa ngabezempilakahle.
Uthi i-medication yabo singayekeli uhamba labo kuma-review udokotela singakunikile siqhubeke sibahambise sibanike imithi yabo ngokufanele. Umuntu angatholi i-medication yakhe kumbe umuntu ukuthi une-medication yakhe ifana asikhathi okuningi nxa isintishwane zabo nomuntu nxakade nathi ekusebenza ntamba umuntu sekasukumetisa ntamba noma ukuthi umedeuyingozi kakhulu kuba
abe-Epilepsy Support Foundation eZimbabwe bathi bakhankasa ukuba imithi edingakalayo itholakale endaweni eseduzane lozulu noma lingazakali ngokugcweleyo inani labantu abalesimo sezithuthwane kwele Zimbabwe. Kubikwa ukuba bafika phose ingxenye yesigidi 500,000. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.
Abezindaba abeReuters bathi lokhu kudingwa abadilikelwe ngumgodi weBay Horse Mine eChakari lapho okubhubhe abalichumi lantathu 13. Abaphathi ntambo bakahulumende bathi bazama ngamandla wonke phansi kohlangothi lweCivil Protection Unit ukuhlenga abasemgodini lo. Izihlobo labangane balindile phandle komgodi lo. Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Rejoice Ngwenya uthi kulakho ukuba abanye abasemgodini lo sebethabalele.
Inkinga yokuthi nxa sikhuluma ngama small scale miners omachekechela abana makorokoza kakulaqiniso ukuthi bangaki. Umgodi wakhona kawaziwa ukuthi mubi kumbe muhle kanjani. Yikho kuzahlupha ukuthi nxa vele ulohulumende ovele ongakhona iqiniso. So kuyadingakala ukuthi kube lama-experts e-mining abavele besazi ukuthi umgodi wakhona wawumi njani. Kodwa nje inkinga kathesi ukuthi nxa wadilekela kulabantu abaphakathi sokufanele kudingwe abantu abakwaziyo ukuthi babakhiphe nxa besaphila.
Kambe ubona njani ke eZimbabwe ubakhona abakwaziyo obalolwazi lokuthi kumele kubanjwe njani khonokho?
Asimele sithi bakhona. Kodwa abasozela baswelakale kakhulu ngoba kule migodi emikhulu onke mine oZimplus yabo wange kutsho ukuthi kulabantu abavele bekhonani kodwa mikhulu bazadonda ngoba lapha sikhuluma ngamakorokoza ukungazibi ukuthi kade bekhathana okunganani. Ayinto yakho niyahlupha sokudingakala vele ngxa abantu abavele South Africa abangathi bele-experience yokukhipha abantu emgodini.
Ye, ukutsheketsha khonokho abakwenzayo singathi kukhanya ngazani kuyamemetheka kwele Zimbabwe. Ukuze kungenzakala into ezinje kumele kwenziweni?
Into ekhona ukuthi uhulumende wethu kwaba liphutha ukuthi wanika omatshekitsha ibizo elihle lithiwa khona ngama-small scale miners, hhayi laba ngamatshekitsha ngamagorokoza. Akufanelanga kwenzakale khathesi ku-21st century ukuthi kulabantu abangena emgodini bedonsana ngezintambo bethwala imigqomo bengela safety. Umthetho wakhona vele awusho ube khona ukuthi awufanelanga kwela bantu abembayo emigodini engelamaphepha engelama-license. Lapha sikhuluma ngohulumente ovele ejayela izinto zobudlwangudlwangu. Yikho kade sisokusula abantu abajabalehleka. Asazi ukuthi kule minye imigodi eminenginengi mfowethu oyitshele khona kusifa abantu lapha nje kubele ingozi yokuthi bavaningi kakhulu.
Nxa sesikhangela-ke siyabona izihlobo labangani bamile phandle komgodi wonalowo bemele ukuthi ngenxa kungaba lobubelo nje abanye bephume khonapho. Kuthi ubona nzani wena baphuma yini kumbe lapha sokulobuzima na?
Sokulobuzima ngoba vele phela nxa sikhuluma ngemgodi e-official kuyabe kulama-safety equipment phakathi, kulama-breathing apparatus lakunekho khona. Lawa abembayo nje omatshekitsha lapha amagorokoza vele bangena emgodini engela lutho. Angikhole ukuthi kungabe kuyinhlanhla sibili nxa besaphila. Kodwa phela ngaye uhulumende ngohulumente osisiseka ngavele sowagijigijima kudala wangenisa abantu abakwaziyo ngapha kugejwa amakhathapilela wegeja ekhepha ngolunye uhlangothi. Kodwa vele ambona ukuthi lapha sekumele abantu sebebele akulalutho ozasuzakala lapho.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ingcwethi kwezombusazwe okwinhlanganiso ye-Common Market for Liberal Solutions ubexoxa loGibbs Dube oweStudio 7 eseHarare. Okwamanje sike sizwe okwethulwa nguZulu kusigaba sokubingelelana.
Salibonani, salibonani emsakazweni, salibonani igama uJosephine Siziba. Okwamanje ngikhuluma ngeSouth Africa. Ngizothanda ukubingelela ingane zami ezikobulawayo amagama azo. Ngithanda ukubingelela oqala uPrudence Mkhwebu, ubuye uMbalenhle Mkhwebu, sokusiza uSilethemba Mkhwebu, uZumuzwethu Mkhwebu. Ngithanda ukubabingelela kakhulu, ngithanda ukubabingelela kakhulu. Ngibingelele lezihlobo zami ngezindawo. Ngibingelele udadewethu osesiganda obizwa kuthiwa nguNaphilelani. Ngizobingelela usisiwami omncane ohlala koBulawayo eNkulumane kosesile. Igama lakhe engusuku oluhle ubizwa ngokuthi nguNakhuluza. Ngibingelele nomkhwenyana wami obizwa kuthiwa nguLunga. Into esendingelela lani bafakazi.
Salibonani kuStudio 7, igama lami nguNobuhle Ngwenya odume ngelikaMasitshela. Ngiyabingelela abazali bami eBhinga, uKhulu Ngwenya logogo kaMhlengi. Ngibingelele abafowethu uBeke, uDudu, uTwa, uMboni, uMelu noCinathunjana uLubelihle. Bese ngibingelela izingane zami uNobukhosi, loNdodana, uSisa, uThando, uBheki, uSilethemba. Banengi bona Nkosi yami. Nonkosi noSiya, loMelokuhle, loSimisimi, loSindiso, uFarayi, uMama Farayi. Ngiyabonga kakhulu, ngilitshela ukuthi ngiyalithanda kakhulu.
Kustudio 7 linjani balaleli? Hayi, obulisayo nje nguNcube. Umfana kagogo obulisela phe South Africa. Ake ngisathanda ukubulisa i-Olet Dami kwele nsuza le esidahala. Hayi, ithi impila yephambili khona ngapho.
Siyabonga kakhulu ngokusithumezela imilayoze yenu. Good Life Talk namuhla sixoxa ngokungenziwa ngamabandla aphikisayo ukuze kulungiswe ezokhetho kwele Zimbabwe kulandela olwaqhutshwa ngoNcwabakazi lonyaka athi kalwenziwanga ngemfanelo.
Silu kuba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngutabo kancube nisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri Zimbabwe.